Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani sulukanda bamthwakazi omuhle lapho elingali khona igama lami ngu Chris Gande ngilamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Ncwabakazi. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC lithi lizaqhubeka ngohlelo lokutshengisela lamhla kobulawayo lanxa umthethwandaba usithi liyeke.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singadlali iproperty yabanye abantu.
Isigodlo senkosi uBulelani loBhengula Khumalo sithi induna uNdiweni bekungamelanga abotshwe ngoba wayesemsebenzini aze afake isinqumo.
Akulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sihonge emthethweni kodwa yena asale ngaphandle. Yikho esikutsho.
Kuqhamuke udlakela emdlalweni wenguqu phakathi kweqembu leDynamos leLewange edolobheni leLewange.
Usapote omunye weDynamos ongene egrandini laphanya ekhanya ecela iqembu egedinge esipangani.
Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ethembise ukuvimba ukutshengisela uqoqwe libandla leMDC kobulawayo lamhlanje. Amapholisa abikwa itshele intathelo izindaba zephephandaba lobulembu lezimlive.com ukuthi abavumele ukutshengisela lokhu ngoba abavumelanga ukuthi batshengisele ngoba besesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela. Pambilini kwalumbiko, umthethwandaba ubikwa ulahlele kaChina isicelo senhlanganiso ezine ezithi iConfederation of Zimbabwe Retailers Association, iBulawa United Residents Association, iBura, iApostolic Christian Council of Zimbabwe, leyabacholi bamabele eGrain Millers Association of Zimbabwe, esokuthi kungatshengiselwa edolobheni lakobulawayo ngoba kungawonakala impahla lokuphazamisa ibhizimusi. Ngolwesihlanu olunye njalo uhlelo olufanayo kade luqoqwa libandla leMDC luchithwe ngamapholisa achaya abantu kwabuhlungu ngemva kokuba umthethwandaba uthe leli bandla lingatshengiseli kusatshelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela. Kodwa abalwela ilungelo likaZulu bayalisola lelinyathelo besithi uZulu ulelungelo lokutshengisela ngokuthula phansi kwesekelo sombuso welizwe. Phambilini kokutshengisela obekukhangelelwe kobulawayo lamhlanje, amapholisa abophe umgcinisihlalo webandla uNkosazana Thabita Khumalo lezinye iziphathamandla zebandla ezihlanu kobulawayo zikhankasela ukuthi uZulu atshengisele ngobunengi. Sikhuluma nje akwazakali ukuthi isimo sabo sinjani ngoba amapholisa ayisala ukuthi babonwe langamagqwetha kumbe izihlobo labangane. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza saqala ngumbuza ukuthi bazaqhubeka ngokutshengisela na khona kulembiko ethi amapholisa awasoze abavumele.
Mina angayiboni incwadi leyo, mina ngikuze emsakazweni khona ukuthi kule ncwadi yamapholisa esalisayo ukuthi senze umsebenzi wethu wokutshengisela.
Manje lixwayisani abalandeli bebandla labanye kade besithi bayatshengisela.
Abalandeli bebandla ukuthi buye kutshengisele ngokuthula singadlali iproperty yabanye abantu sizenzele izinto zethu sithule kungeladlakela.
phakathi.
Sizwa kuthiwa inkokheli yebandla ebotshiweyo ebalisa umgcini isihlalo unkosazana Thabita Khumalo izaba imiswe emthethwandaba. Manje lizayenza njani ngakhona bakhona yini abazihamba ukuyamsekela?
Ye, bakhona abaningi sibili abayahamba ekuseni. Bambonani khonokho kuzakwenza ukuthi inhlelo zethu zingaqhubeki kuhle ngoba phela uMakhumalo umuntu othandwa abantu abaningi.
Manje njengoba sisizwa kuthiwa kugcwele amapholisa indawana yonke, abantu abesabi na ukuthi bazatshaywa njengalokho sikubone kusenzakala eHarare?
Bonani into yonke izaqhubeka kuhle.
Labo ababotshiweyo khona ngapho kobulawayo sizwa kuthiwa amapholisa ayala ukuthi libabone, selikelezwa na ukuthi bakusimo bani?
Wazi mfowethu, khonapho vele into enzima kakhulu ngoba sizamile ekuseni basalela sazama ntambama basikotsha, so asikwazi ukuthi bayahlukuluzwa yini ukuthi bathole ukudla okuhle yini ukuthi bahlale endaweni enhlanzekileyo yini. Vele sisebunyameni, ngikhuluma isikhathi samanje, yazi vele kunzima, wonke umuntu uphathekile ngale ndaba.
Njengoba usitsho wena ukubana lizatshengisela ngosuku lwalamhlanje, ubona ungani baningi yini abazwileyo imbiko naleyo ukuthi likuyatshengiselwa? Ngoba sithole eminye imbiko eminingi abantu besibuza ukuthi kanti vele kuhamba njani.
Ngibona ngane imbiko ebiphuma kuma-group e-WhatsApp le-Facebook, ibe imbiko ekuzama ukuphazamisa inhlelo zethu. Kuleyo mbiko ophumileyo othi khona thina sinqotshiwe kumthethwandaba, kwakutshengisa ukuthi umbiko lo vele ngowamanga, akulaqinisa khonapho ngokuzama ukuthi uphazamise uZulu. Kukhona futhi umbiko owabantu abazenza bona abakomthwakazi, bona bengaso wamthwakazi, kuwumbiko vele ozama ukuthi kudale ukuthi kube lengxabano phakathi kwabantu abasekela ibandla le-MTC labantu abasekela ibandla lemthwakazi.
Hello, ke ngumnumzana Switha Ntshirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Njengoba ke lizwile ukubana ibandla le-MDC lithi kuzaqhubekela phambili ukutshengisela lokhu obekukhangelelwe, silomunye ohlala kobulawayo, isakhamuzi sakobulawayo, umnumzana Raymond Phiri, sithe sizwe ukuthi kunjani ke khona ngapho kobulawayo. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana Phiri.
Sanibona ni baba Msigande, thina siyaphila ngapha.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani ekuseni kanje sikhangelela ukutshengisela lo?
Kathesi yinje ngilangise esizinda lapho okujwayele ukuba khona lama-demonstrations amaningi, but kukhanya i-transport ayikho. Kuhamba amabhasi nalawa awabo amakhulu nalawa e-1-1, abaningi bamile emathareni lapho abahamba emsebenzini. Khanya ngani abaningi bakhe bathi kuhle kube yi-fareway nxa ngikhangele la.
Manje ezitolo zona emalokishini kona kunjani, bayathengisa abantu kumbe izitolo lazo zivaliwe?
Izitolo azikavulwa okwakathesi, ngikhuluma kakathesi sizinda ngoba bekudlula amapholisa namasoja lapha epatrola ethareni yonke indawo lapha, kumbe ngenxa yokufuna ukwetusela abantu kumbe bazama ukwenzani. Kodwa khanya ngani kwinto wangikhona ngabantu angani sebe-desperate.
Bona amasocha khona abebonakala lakhona ngapha emalokishini?
Ye, bemaningi kakhulu, bemaningi, bekungani sokuyimpi ifilini. Ubona sivile ama-trucks, sivile ama-truck ihambe landelana kancane kancane. Vele hawu, singajayeleki kwinto kwangikhona, vele kusabisa vele ukuthi khona sama ukuthi khona ngxenye sokuyimpi, sokuyini. Kodwa abantu befuna ukuzidemonstrate-la peacefully, but lokhu kuyikwethusela bakhe nje.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzatshengiselwa yini kumbe abantu bazahle bazihlalele ezindlini?
Ngokubona kwami ngibona ngani akuseze kutshengisele, ngibona ngani abantu bazazihlalela ezindlini ngoba ipresence yamapholisa lamasoja iningi kakhulu, ngoba abantu sibesaba okwenzakalayo eHarare. And ngibona ngani vele bengayenza khona ukuthi bezihlalele, bengayi emsebenzini, singaba kumedile futhi.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana silethemba uzahlala ungangena engozini.
Ya sikhamilele khona izinto ezithile ezindlini kade si ngoba lokhu kuyizinto okuyenzakalayo lapha kujayeleki lo.
Hayi siyabonga kakhulu mnumzana.
Ukuhlengisela mina ngibona ngani bakona akusoze kusincede lutho akutshintshi lutho akusoze kwenza ukuthi wona umkhono wami uhluvule kusasa usiqondile usuride instead iyasikusibisela emuva kakhulu into amele abantu bayinanzelele ukuthi ukuthi umkhono wami uvuke kumele kube nezinto ezisapota ukuthi umkhono wami nalowo usebenze and izinto ezisapota zalezi kakhulu kakhulu yikuthula angithi yi-environment ekufunakalayo kakhulu kuhle kuhle sibi uthi anyone ongabe ufuna ukufaka imali yakhe kangeke wafaka imali yakhe endaweni lapho okungani vele kulongumoya kodlame kulongumoya wokuvukela umuntu wonke uyesaba ufaka imali yakhe endaweni enjalo so nxa sikhala sithi kona yena umkhono umusile ubaba umnangalo upresident kalalokalo umkhonono uzawulungisa njani umkhono mona lowo thina siloko sisifaka izinto ezibangela ukuthi bona umkhono ungalungiseki ngoba ezilele kulo dlame lolo umkhono ngeke wawalungiseke ngoba akula muntu ozafuna uzosebenza kwelakithi nxa ebona izinto zinje kumele sisebenze ndawonye ngoba lokho kwenzakalayo kathi esiyimfowethu kufana nomuntu ozama ukuthatha unyathelo ukuthi ukuhamba mina bese mbambi unyawo lakhe ngilibambe ngamandla sikebeka ngeke wesibele ukuphunyuka khonapho uzahamba njani lo muntu uyabe lokho emile ndawonye yikho konoko okufanayo okwenziwa ibandla le-MDC kathesi libambe unyawo lukahulumende uhulumende zama uhambe lona lawo lwabamba unyawo ngamandla sibili ngodlakela sibili abantuona umhulumende wehluleke ukuthi yona aphunyule ahambe alungise umkhonomi
ye kodwa babuthuma labo abafuna ukutshengisela bathi isisekelo sombuso welizwe siyabavumela ukubana nxa bekhonona bangene ezitaladeni batshengisele ngokuthula wena uthini ngakho
isisekelo sombuso siyavuma sibili and asikwani khonokwana kodwa ke isisekelo sombuso nxa sivuma siyakhona ukuthi kona lilungelo lomuntu utatshengisele kodwa phela kulelilungelo lomuntu omunye lwana esesikhohlwa ngaye ukuthi yena umi njani ngoba yena ilungelo lakhe lelana selilingezele lilungela elikalo ofuna ukutshengisela sesikubonile emuva nga kusenzakala ngo-January kwenzakele ngo-August kwenzakele siyabona sikhona silahlekelwa zimpilo zabafowethu zabodadewethu siyabona silahlekelwa yileven izimota salahlekelwa izitolo lapha emalokishini izitolo ezingasasebenzi ngenxa yaileven elungele lomunye umuntu eseliqine selilimaza ilungelo lomunye umuntu yantabo so isisekelo siyavuma ukuthi bona abantu batshengisele kodwa lelungelo lomunye umuntu bana ngoba antabantini into engamelangasingaziphambanisi ukuthi ona singacawula umuntu wonke usesapota i-MDC bakhona abanye abangakasapota i-MDC abakuzamukhefu abanye futhi abangekho bot MDC ngokuzamukhefu abalelungelo labo la yafuna ukuthi ona avuke kusasa akade ujova ahambe ayebambabambe into azenzayo ngoba abantu abaningi bayazisebenza phela so bona nxa usumvalela usuthisa amathaya uzifaka amatheni emgwaqweni ongahambi anti abantu ona usulimaza ilungelo lalowo muntu lo yena obengafuni ukwenza wena okufunayo ngako kwenza ungaphambanisanga ilungelo lomunye umuntu abe siyazwisisa but iproblem yalapha laba ilungelo labo bafuna libe yilo lodwa elaziwayo abanye engaziwa akusebenzi njalo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma owake wamela ibandla lezanu PF edalela ephalamende kobulawayo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ihofisi yedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo ithi unduna uNdiweni bekungamelanga athoniswe ngesinqumo asithathayo esabangela ukuthi abotshwe kodwa ukuthi isinqumo sibe yiso esiba ludaba oluthoniswayo. Ihofisi le yethule umbiko okhuthaza iziphathamandla zikahulumende ukuthi zikhulule uNdiweni nxa kulensolo ngesinqumo asithathayo sihlaziwe andivana kuthathwa amanyathelo afana lalawo athathwa nxa uMantshi kumbe uMahluli ephosise ekuthoniseni lokwethula isinqumo hathi ukumbopha. Isikhulumeli sehofisi le umnumzana efidlela Ncube utshele iStudio 7 ukuthi basebenzelana lamagqwetha kaNdiweni ukuthi akhululwe.
Sithi sinokubotshwa kwenduna kakuqondanga, induna umsebenzi ekade wenza ibingawenzi ingunhlanhla Ndiweni, ibiwenza iyinduna unhlanhla Ndiweni, okutho ukuthi ubesemsebenzini ubegweba esemsebenzini. Nxa kukhona okungathabisa abantu kumele kudluliselwe enkantolweni elandelayo, nxa kukhona okunye okungahambi kahle kulungiswa ngendlela efaneleyo, hhayi ngokufaka ujaji ngokuba nxa kade hlezi esihlalweni sakhe kube ngalolo suku kube ngumanti ngalolo suku, ngakho-ke kumele kwenziwe ngendlela vele okwenziwa ngakhona, singabophi abantu abagweba besenza lokho okufaneleyo ngokwemithetho yamasiko okwazi kwabo.
Kanti pho manje udaba lokuthi wayesetshisa impahla lakho wayekwenza na emthethweni wokuba induna?
Izinqumo zakhe ayezithatha zonke wayezithatha eyinduna, lokho kuqakathekile ukuthi sikuzwise ukuthi angabe esileke okungakanani nxa ngabe ungujaji izinqumo kukhona ukuthi mhlawumbe umajeji athi kuyabe lokhu kuqanisa kanjalo abanye balungise lapho ngabe wehluleke khona kumbe uphambanise khona. Kodwa-ke kubongo ukuthi wenza ubugebengu ngokuphathelene lempahla leziyana ngokwehluka ukuphatha isiko ngendlela efaneleyo, kodwa kuthiwe nje wabhidliza impahla. Kodwa nxa wayebhidliza impahla kufana kunye lokubisa kumbe ukwenzani, nxa wayecabanga ukuthi kuvunyelwe esikweni kumele kulungiswe emajistrate court, hhayi ngokuthonisisa yena kodwa ngokuthonisa indaba yokuthi bekufanele yini kwenziwe lokho. Nxa kungafanelanga isinqumo sakhe senziwe lokho okuthiwa ngesingisi set aside, bekweqeleni kube sekufakwa leso esinye ababesibona laba abaphezu kwakho ukuqondisa okungavunyelwayo okungakuhlanga nje. Asike sithi kusemajistrate court athathe isinqumo, kuyakuthatha izinqumo khona lapha kuthiwe court order yokuthi izindlu siyakubona njalo nje kusenzeka. Ungakhala ukhale ngempela kodwa aphile kukhothi elandelayo, hhayi ukuthi abotshwe na impheseni yena umajistrate yona leyo kumkati yikho kuphelisana ngakho. Kude kungafanelanga kwenzeke nangabe kulento ezinye ababe kwinto ekhala kulelungelo lokuthi adlulele kwenye inkantolo kuvikelwe ilungelo lakhe lelo abe khala ngalo.
Manje sinqumo bani lina elizasithatha njengedala eliqakathekileyo lenkosi?
Isinqumo esithathwa yisona leso ukuthi kula amagqwetha enduna sincedisana lawo adlulisele lolu daba njengoba sixoxa kanje ukuthi baphikisane lesinqumo esingathi thina yisigwebo sikamantshi kwajise ukuthi athiyena induna ibe lecala lapha kuya igwebe enyaka elibili ukuthi yehlale esitokisini. Sithi konke khona lokho kumele kulungiswe ngendlela yomthetho. Sakunanzelela ukuthi lathi sithe kakulungiswe ngendlela yomthetho, lalo ongabe wonakalelwa ulamalungelo. Kumele kuzwisiseke ukuthi kasisho ukuthi kanamalungelo, ulamalungelo. Nxa wayebona ukuthi induna lapha kayenzanga kahle, into eqakathekileyo ukuthi aye e-court elandelayo. I-court elandela i-community court kumbe i-customary court magistrate lapho khalaza khona, kube sekuthiwa isinqumo senduna hhayi kasimanga kahle sibekwe eceleni, hhayi ukuthi yona induna ngokwayo ibisisiba yiyo ejeziswayo. Sakulungiswe isinqumo asithathayo nxa sibonakala sirong emthethweni kodwa yena asale ngaphandle.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube, isikhulumeli sehofisi yenkosi uBulelani loBhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Inhlanganiso yezembiko e-site ithi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze njalo intengo yamafutha ezimota yayafika ku-$9.12 ilitha linye. Ngeviki edluleyo intengo le ikhweziwe njalo. Iphephandaba leSunday News lithi umphathintambo wezenzakala elizweni uMnumzana Kane Matema usethembise uZulu ukuthi kuza kuba lokuthula elizweni ngoba amapholisa esefakwe ilizwe lonke jikelele ukwenqabela abafuna ukutshengisela. Okwamanje-ke balaleli, sengidedela emuva ngilitshiya lilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp.
Sakubonani basakazi kwistudio 7 ngicela ungibalele yami msakazi ombona nanko yazi ukuthi kulisizi kakhulu kubuhlungu kakhulu ikakhulu kithi abantwana bakamthwakazi udaba lwenduna yethu uNdiweni nxa uzibuza ukuthi kanti uNdiweni ubotshelwani uNdiweni ubotshele ezelizwe hatshe ezokuthi uchithize umuzi womuntu kambe umsebenzi wezinduna kusukisela kusabusorobhidi mkhabe loba nganxa kusakusamakhiwa umsebenzi wezinduna kanti kuyini umsebenzi wezinduna ngokukhabela izigaba phonxa ukhangela izigaba lamacala ezigaba lekuhlalisana kwabantu induna lenduna ikhangela abantu bayo khona besigabeni sayo kusukisela sibekwa kumzilikazi namhlanje nxa induna sokuthiwa zibotshulwa ukuthi yindaba ethonisa amacala esigaba sakhe kambe amacala esigaba sokufuze athwale ayezinkundleni ezinkulu ezinkundleni zikahulumente asuke esigabeni pho umsebenzi wokuyini sokutshengisela ukuthi izalo PF yayivele izinduna zona yona izisebenzisa ezelizwe ukuthi zibe ngezayo zisebenzisa ukusihlukuluza ngoba zikubeka kukhona ezinye induna kade zitshela abantu ukuthi nxa ungezani ungasoyezani uphosuke esigabeni yikho kade bevele befuna ukuthi babasebenzise khona pho ufo kaNdiweni ubonakale esengumhlamuki engaselawo lawo magama esebafulathile kubuhlungu kathesi ngiyakwazi ukuthi kusuka kuye bangena kumaduna oyemfela kuso ngoba bekwazi ukuthi abantu abana sebefaka udletshana ebantwini bakamthwakazi ukuthi bakwazi ukuthi silobuhlungu silokwenzima esifakwe nguhulumende wezano omthwakazi akula nto ehambayo akula impucuko zonke iinto zakomthwakazi zithwala bezithwala bezihamba nazo sozela yikho nxa iinduna zethu sezihlakanipha sezilamacala sezigwetshwa kanje pho esigabeni abantu bengaphinda balalela izinduna na ngoba kuzayenziwa intando yabo bethemba ukuthi iinduna ziyabotshwa
abantu bakamthwakazi ngabe balalela balandela amazwi atshiwo abatshilwa nkomo ukuthi manje lokhu kuzaqalela khonale empumalanga kodwa masingakungeni ngabe balandela lawo mazwi yonke into ibezohamba kahle bachiyane le nto zesitshabini ngoba laba abantu vele bajonge ukuthi basibulale manje lowo bafuna ukwenza ukuphinda futhi into yabo bake bayenza abo 1983-82 yombhuqazwe manje kathesi abantu bakithi abafundi balani ngabe babayekela laba bantu bayenze into yabo yakhona lesishoneni bachane labo ngoba lokhu okufuna ukwenzakala lapha kungani kudonselwa futhi kuyena leyana indaba yombhuqazo ezwi lesikhukhula egugurawo ngabe nje bayekela bachane labo labona abantu bazenzele balwe impi yabo wodwa singayingeni siyekele ibe ngeyabo kuphela thina sime sibakhangele ukuthi kade vele bahloseni ngoba bayenza nje bafuna ukuthi siyingene sijoyine ukwenzela ukuthi basibulale kahle bafuna ukusiphinda ngendaba eluthini abantu ababebhoboza izitolo bebezobulala izitolo zethu lapha kubulawayo kodwa thina abantu bakhona bengaziwa endaweni yinto abafuna ukuyiphinda futhi beyiyenza
mina abantu bezanu kathi liyaliyani ukuthi abantu be-MDC bademonstrate kathi bazodula imbhobho yini kumbe bademonstrate ngezikhalazo zabo siyakandabo bademonstrate kathi libahluphelani ndiyenzelani ulunya lwenyoka eluma inkomo engasezindle yekela abantu bademonstrate lawo
linjani basakazi kwestudio 7 siyalibonga ngomsebenzi nomkhulu wokusazisa ngokwenzakalayo ezimbabwe noluqotho kakhulu ngendlela phezulu sibili silobuhlungu okwenza ezweni siyahlukuluzeka ngento eyenziwa ngulo hulumente okhona ongahloniphi ilungelo loluntu esebenzisa amasosha ebantwini kutshaya abantu abangomama apha bathi khona ye-women's day urecognize women's day urecognize usuku labomama ngaphi abantwana abangapholisa ekhaba omama into eyanzisayo phambi komhlaba shiwashiwa sibili obhilivu gawulele umuntu omdala besadalala ethi khona ye uhulumende lo uhulumende 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 ndizama ukuvela amabhongo amabhizinisi yona okwemali lakuntshontshayo lokho ethi kolivikele kwamahulumende ziyatshintsha izinto madoda yalitshele lizagijima ongonithi mangona kwakungaphi ngesikhathi senu ongo-energy mtholi khonokho ungo-spokesman khonokho kwakungaphi kungaphi abantuanthani moya labantu leni ungaphi ukasikwere kathesi yakubona-ke ndizabona iqiniso elipheleyo kuzajika lapha elizweni ndizakubona linabadalali ndizakubona and kuyafuzwa kuthunje ezweni ezihlophi kuze libona ukuthi liqinise ukuthi abantu bayathunjwa i-army lepolisi ikhona ukuthi abantu bethunjwa indaba esihloke ehamba labo bantu waye bengabadingi labo bantu which means they know who are doing this ndizakubona osadamu baya ngaphi okadafi baya ngaphi obin laden baya ngaphi o-idi amini baya ngaphi
abantu bayavutshwa abanye babhaxavulwa phela akwazi ukuthi kufuna kwale kufuna ukuthi kwenzakalani lapha ezizweni bakithi kambe sizweni ngapha siyalamba akulalanto ehambayo imali akula amagesi akula kumanje sijwayelwane abantu bayavutsha bavutshelwana abantu kungathiwa ilizwe elikhululekileyo lenelo ukulikhuluma lo moya lapha egwanda la
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemidlalo abalandeli beqembu leWange bathe ngiyaphinda njalo umdlalo wenguqu yesigaba se-Premier League obuphakathi kweqembu leWange leDynamos umiswe okwemizuzu edlula amachumi amabili kulandela ukweqa uthango okwenziwe ngumsekeli weqembu leDynamos wachela igedi leWange ngamanzi acatshangelwa ukuthi ngumchamo kwase kuqhamuka udlakela. Okuningi ukuze sizokwenzakeleyo sixoxe lo mlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu.
Ibhola beyihamba kuhle sibili sangane kanya yiyo kade idlala kuhle sibili kanya tizawina sibili usupport omunye weDynamos ongene egroundini laphanya ekhanya esela igemo egedini esipangane then kwasokukayiso kuba le-violence khonaphambi
manje yena lowo obechela khona okade uchela ubothiwe yini
kukhanya nje ngathi ubalekile waphuma ngaphandle mina ama-supporters amanye abasipangane yiwabo abamgwetshileyo wabuya laphakathi mina wahamba ngale esitetini lapho ukuthi kuhlezi khona ama-supporters eDynamos kuwasekuqalisaizaolenza ama-supporters eDynamos ejike amampondela esitetini ama-supporters esipangane kodwa kade kule ngozi sibili ebantwaneni abancane.
Lo-ke ngumlandeli wenguqu uJafet Kapalamoto Njovu ebesixoxa laye ecingweni esewange.
Yamazi doche ku atide patandu kutu epino yamazi doche udimpo patandu kutu epofe yamazi doche unomza
tloko no tambu makomanda
tloko no tambu
Tambo ingoma yamaqhabane besigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.